Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Sangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhla ka 23 kumbimbitho 2022 igama nguNtungameli Nkomo ezihamba phambili.
Ivoters roll yatshintsha kakhulu, abantu bakhitshwa ezigabeni lapho ababehlala khona, ababeregista khona.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi uZulu weZimbabwe kumele ebambane ekhulekele ukuthula namuhla phambilini kokhetho lwangomgqibelo.
Imikhankaso ihambe kahle sibili, abantu bakhankasile, siyajabulubana indaba ye-violence athi siqalisa ingane ibile la futhi.
ZANU-PF bagqiba umkhankaso okhetho ngomhlangano ozaqhutshelwa eChitungwiza ngumongameli Mnangagwa.
Ngibona ngathi kuyasiza ukuthi kwenzakale lokho, ngoba nxa kungenzakali iRussia izabona ngathi yiyo eyinduna kuphela.
Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden ulubhekise ezwekazi le-Europe ukuyakhulumisana labakhokheli bamazwe aku-NATO mayelana ngempi yase-Ukraine. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lihlele namuhla ukuba lusuku lokuthandaza lokuzila, njalo linxusa uZulu weZimbabwe jikelele ukuthi ephatheke kulolu hlelo ekhulekele ukuthula phambilini kokhetho lwama-by-elections ngomgqibelo. Leli bandla lithi abakhokheli bamasonto lamakholwa kumele babambe iqhaza bekhulekele umusa kaNkulunkulu lempumelelo yelizwe. Lithi umthandazo lo uzaqhutshelwa enkundleni zokuxhumana kathathu. Umkhuleko wakuqala uzasungulwa ngehola lesithupha ekuseni 6 o'clock, uye phela ngehola lesikhombisa 7 o'clock. Owesibili uzaqala emini enkulu ngo-1 o'clock, uye phela ngehola lesibili ngo-2. Okugcina wona uzaqala ngehola lesihlanu ntambama 5 o'clock uye phela ngehola lesithupha ngo-6. Kusenjalo abe-CCC bathi bamelele ngabomvu namuhla impendulo evela kuZimbabwe Electoral Commission kulandela umhlangano abawenze leziphathamandla zali commission izolo bekhonona ngesimo se-voters roll ukubhaliswa kwabantu lenombolo zocingo zalabo abazaqhuba ukhetho ama-polling agents, kanye lokwenqaba ukuthi kusetshenziswe impawu zamabandla ezilemibala yawo emaphepheni wokuvotela ama-ballot papers. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lobona ngenhlelo zokhetho ku-CCC unkosikazi Ellen Shiriedenga obekuqula laleli bandla elihlangane leziphathamandla zezekhi izolo.
Sifike sabona u-acting chief elections officer lo-director for legal affairs wangikhona ngale. Okokuqala besikhuluma ngendaba ye-voters rolls, sihambe sabuza izekhi kwinti zeki i-voters roll elizayisebenzisa mhla ka-26 yiphi, sifuna ukuba kwazi ukuze lathi abantu bethu ama-candidates ethu ebekwazi ukuthi into abayikhangeleyo kuyini. Sike sakhangela i-voters roll eyaphiwa ama-candidates ethu, sabona ukuthi kulezinto ezithize ezingahambanga kuhle. I-voters roll yatshintsha kakhulu, abantu bakhitshwa ezigabeni lapho ababehlala khona, ababeregista khona, kuze kuthiwa umuntu wade hlala ihlala njengokuthi wadihlala eluveve ku-address yona le yadikhona usetshintshiwe wahambiswa ku-polling station eyinye kodwa ekwenye i-constituency kodwa lapha adehlala khona kungatshintshanga. Sabona ukuthi kukaningi abantu ade besusa endaweni ade behlala khona betshintshwa-tshintshwa kubehanjiswa kwamanye ama-hots kumbe kwamanye ama-constituencies abantu bangkhona bengacelanga ukutransfera labanye nje abantu ade abeku-voters roll ongamelanga babe khona ngoba njengeHarare East besibona ukuthi kulabantu ade berejistiwe kodwa bengafakanga i-address ukuthi bahlala ngaphi ku-address bekuphonga ukubhala ukuthi unknown. Ngelunye udaba esicale ngalo kwaze kwaba lo daba njalo lokuthi ama-agents ethu bathe beseyatraina izeki kwathiwa kumele bebhala amabizo abo ukuthi bebazakala ukuthi ngabobani njalo lama-phone numbers abo. Yebo, siyakubona ukuthi indaba yokwenqabela ukuthi i-COVID imumatheke kodwa bese sibona ukuthi into le isisetshenziswa ngamanye amabandla ukwethusela abantu bethu. Sikhuluma ngoba emarondera kule ndaba enjalo ukuthi abantu ade sebesethusela sebetshela ukuthi siyakwazi ukuthi abelizaba ngama-agents ngobani ilisti silayo zokwazi aba le ndaba futhi yenzakale khwekhwe lapho umtade trainer umuntu ezeke ade trainer ama-agents ethu ubatshela ama-agents ukuthi kuthiwa kumelanga bebe lama-cellphone lamaphepha okubhalela phakathi kwe-polling station. Okokugcina yindaba ye-ballot paper. Sibona ukuthi i-ballot paper yebo iprintwe nge-black and white but thina njengebandla silandela umthetho oku-electoral act section 45 utsho ukuthi nxa umuntu efuna ukuba yi-candidate kumele ahambise uphawu lwephathi yakhe. Njalo besikhanye besibona kwezinye indawo ukuthi amampikitsha ama-candidates ethu akakhanyi.
Inhlanganiso yezeki yona iphendule yathini?
Izeki isithembisile ukuthi izakhangela izikhalazo zethu izasiphendula. Igqwetha isizalandela ukuthi impumela yakhona ukuthi nxa bengaphendulanga ukuthi kuyabe kuhamba njani. Njalo izeki ibona abezeki bathe akukhathesi kumithinyo nale abangeke baphendula lutho ngoba bakumele bekhulume labanye ama-departments beke bethole i-advice ukuthi bengaphendula kuthiwa bephendule njani ngoba ama-departments angkhona yiwalungisisa izinto zona lezi.
Unkosikazi Ellen Shiriedenga ubona ngenhlelo zokhetho kubandla le-Citizens Coalition for Change. Ibandla le-ZANU-PF lona likhangelelwe ukwenza umhlangano walo ukukhankasela ukhetho okugcina eChitungwiza namuhla. Sixoxe lelunga laleli bandla umnumzana Joseph Chuma othi bakhangelele ukunqoba ngomgqibelo.
Imikhankaso ihambe kahle sibili, abantu bakhankasile. Siyajabula ubana indaba ye-violence athi siqalisa ingane imile layo futhi ngoba akuze kwaba kuhle ukubana silahlekele imphefumulo kuchitheka igazi ngenxa yokhetho nje kuphela. Kumele abantu sifunde ukubana ukhetho nje yikuthi kona sikhethe ukubana sifuna ubana ayosimela endaweni ethize, hatshi ukubana sokumele sibe ngabantu asebesenza ukudlwakudlwa okugcina budala ukulahlekelwa kwempilo nokuchitheka kwegazi. So hayi sesikusebenzile, sesikufuqile, sesikutshiyela-ke ezandleni zikamlimi ukubana Councilor Day sikhangelele lathi ukubana sizanqoba sibili amasithi athize sizawathatha.
Abe-CCC bathi nxa lingaqilibezelanga kalisoze lidobhe lutho lapha.
Okukhona yikuthi vele asikaze siqibilezele, sihlala nje sisenze izinto ngendlela esegcekeni noma nje bona besuka bebe ngabantu abangafuni ukuvuma ukwehlulwa. Nxa behlulwe sebona nto ezokuqibilezela. Ngihlala ngibuza mina sithi kona nxa yikuthi kona siyakwazi ukuqibilezela, yindaba singakaze sikwenze ekhethweni olwenzakala emadolobheni ethu lapha. Siyakwazi ubana yinto esemgcekeni ukubana thina emadolobheni lapha nxa ukhangele kobulawayo ukhangele eHarare ukhangele nje amadolobho wonke eMasvingo, eMutare, eGweru sihlala sidziwa kulawa madolobho. Nxa besisenza khonoko ukuqibezela yindaba singakwenzi khonapho emathawuni ngoba futhi ungakhangela yikho lapho kulabantu khona abamelodi ngabe utabona bayenza lokwana utabona yikuvusa kakhulu omelodi ngabe yiba abenza ubuqili obuphezulu kodwa siyadliwa endaweni zona lezo okutshengisela ukuthi ukhetho lolu liyabe lunjani liyabe lukhululekile lu-free and fair asilabalandeli abaningi emadolobheni kodwa silaba abalandeli abaningi emaphandleni yikho okwenzakalayo so akula kuqibelezela okukhona okwenzakalayo yinto nje yokuthi na omunye umuntu kafuni yena ukunqotshwa
kuyiwa kukhetho luka-2023 lizahle liqhubeke ngamalungiselelo kumbe khona lisazohlaba ikhefu kancane bese liqhubeka
akumiwa kwezombangazwe akumiwa kumele kuhlale abantu beku-ground abantu besebenza abantu besenza izinto ezenza ukuthi na zikhwabithwe ngabantu ukuze ukuthi babavotele so asimi sihlala sihamba sibone ubana siyenza izinto eziqhubayo ezizaba le mpumela esiyikhangeleyo andiyabona kunje so umongameli wethu ubaba umnangako ubhizi uyabhoda kathesi ebesemathi north lapho esibone khona ekhijima kubodeka dam ngale ekhangela i-pipeline ezahambisa amanzi ku-extension e-power station etewange ngale u-7 lo-8 okuzakuthi nxa kuphela kusebenza kuhle sizaba lo getsi omningi ozagcina senzeka ukuthi kubana lapho ezimbabwe sikwanise ubana lo getsi owanelisayo njalo sibe lomunye oku-exporta konke lokubana ngama-fundamentals okulungisa umkhonomo ngoba umkhonomo awuke walunga kungenamagetsi awulungi njalo kungelamanzi yikubona futhi ufike egwayishangani dam laphana ukwenza ukuthi amanzi abuye kobulawayo ngoba akula industry ongakhuma ngayo ukuthi ingavulwa kobulawayo nxa kungelamanzi kungelagetsi njalo imigwaqo ingahambeki
umnumzana Joseph Chuma lilunga lezanu PAF Kulowesifazana wecholocho owaqunywa ingalo lonyawo ngesikhathi segukurawundi odinga uncedo lokuthi abazelwe izitho lezi ngoba ephila nzima. Unkosikazi Joyce Ngwenya walinyazwa ngamabutho e-5th Brigade ngomnyaka ka-1983 eleminyaka yokuzalwa elitshumi lasishiyangalombili 18. Ngokuncediswa inhlanganiso yeibhethu likaZulu lomphakathi, uMangwenya ubonane labodokotela abazabaza ingalo yakhe lonyawo kobulawayo izolo. Kodwa imali kayeneli. Ngokunjalo sokusungulwe ikhasi le-GoFundMe lapho abalesifiso abangaphosela khona imali ukuze asizakale. Leli khasi litholakala khona enkundleni ye-GoFundMe phansi kwesihloko esithi Gukurawundi Survivors Support Fund. Sixoxele siphathamandla seibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Mhla ka-20 January sibe lesikhumbuzo eCholocho. Sithe senze leso sikhumbuzo ngemva kwesikhumbuzo salandeliselwa isicelo ebazalini ukuthi kulomama owalinyazwayo ngesikhathi seGukurawundi waqhumeka unyawo olesandleni sokudla wazoqhumeka isandla senxele ende eqhumeke leso sandla kwakudingakala ukuthi kutshintshwe kube ngani kuthiwa wanyathelwa isitimela so sahamba sisiya khonale okokuqala sangambona okwesibili sasesimthola sathi sesimtholile sazwisisa ukuthi ukhanya ufisa ukuthi ngabe uthola unyawo olutsha okuyikho okubangele ukuthi izolo njalo le-crash laselimlimazi so saxoxisana lezakhamizi kobulawayo sathola usekelo olunye siluphiwe ngomele ibulawayo central ephalamende u-honorable Nicola Watson sihambile izolo sayenza i-donation yangkhona sabuya laye umama uMangwenya owalimalayo namhlanje ohambile ibayammeasure uqalile iprocess yokuthi bemlongisele unyawo so ngezinye zezinto esizenzayo kuvike phelile kodwa siye sikhumbuzweni sabomama njengoba siyakwazi ukuthi uMarch i-Women's Month so u-16 March eCholocho omama bachiswa bachisele endlini so kodwa sile sikhumbuzo khona le eCholocho miningi imisebenzi yalokhu esisayenza
Abalimala ngesikhathi seGukurawundi abafana loMangwenya bathini ngemizamo kahulumende yokulungisisa lolu daba?
abalimalayo laba bazwa ubuhlungu ukuthi kuthiwa into leyi iyalungiswa isileminyaka emibili. Umongameli lo ngumongameli ebuya ekhulume labantu abahlukeneyo, izinduna, i-collective labezinkonzo, kodwa kakayenza umzamo ukuthi ekhuluma lama-victims. And sokuthetha isikhathi eside akukho osokwenzakele, osokwenziwe nge-victim ukuthi namhlanje ulabantu abaningi abafileyo kumnyaka ophelileyo. Uhlelo lolu lungabe lwaqala ngabe badlula emhlabeni sebejile obabufakazi lalokho abakubonayo batho lokuthi bafunayo.
Amatshe esikhumbuzo seGugurawundi elawafaka endaweni ezitshiyeneyo antshontshwa njalo amanye abhonjwa seluwabiselile yini?
Okwamatshe abhonjwayo yebo abhonjwa, kodwa akutsho ukuthi njengoba babhomba kwamisa yonke into, ngoba sinehlelo oluthi healing through remembrance. So uhlelo lolo sizama ukuthoba abantu ngezikhumbuzo. So ubulala amatshe watshontshayo akahlukumezi ibheju likaZulu, uhlukumeza ama-victims, ngoba ama-victims yiwo athothwa ngamatshe wona lawo. So sizawafaka eMartinorth, sizawafaka eBhalakwe, sizawafaka eTsholotsho, sizawafaka eLupane, sizawafaka eNkayi, sizakuyafaka eSilobela, sizakuyafaka eJombe, sizakuyafaka eLwagwele. Indawo zonke ezahlukunyezwayo sizakuyafaka eBhalakwe, sizakuyafaka eGwanda, sizafaka indawo eziningi-ningi lapho abantu abafuna khona konke kubobubili bawafuna sizakuyawafaka.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso yeibheju likaZulu. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden ulubhekise ezwekazi laseEurope namuhla ukuyaphatheka emhlanganweni wenkokheli zamazwe akumanyano weNATO lowe-European Union phezu kokuhlaselwa kwele-Ukraine ngele-Russia. Umhlangano lo uzaqhutshelwa eBrussels kwele-Belgium. Esuka eBelgium, uBiden uza kuya kwele Poland ngolwesihlanu ukuyakhulumisana lomongameli walelo lizwe mayelana ngalimpi. Ele Poland lingumngane weMelika obalulekileyo ngoba lilenkamba zamabutho aleli lizwe. Umhlangano lo uza ngesikhathi ukulwisana phakathi kweUkraine leRussia kusiya phambili. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Okokuqala, mbona ngathi singakhangela khonoku ukuthi uJoe Biden uya khonale e-Europe. Kusipha umahluko omkhulu phakathi kwakhe uJoe Biden lo former president lo obekhona uPresident Trump. Lokhu kutshengisa ukuthi i-NATO ne-G7 asengamazwe aphilayo, abambeneyo, ahlangeneyo, angamazwe anga-organizwa njengalokhu uBiden ekwenza ukuthi njengomkhokheli womhlaba aye khona ngale bayehlangana bakhulumisane babone. Kumbona ngathi kuyasiza ukuthi kwenzakale lokho, ngoba nxa kungenzakali iRussia izabona ngathi yiyo eyinduna kuphela, yiyo eyingqwele, yiyo eyenza kungaze kwenzakala lutho. Ngoba ungathi uyakhangela khona khonoku kungena kwayo iRussia e-Ukraine, ivele ilwisana le-NATO, iyakolomba ifuna ukuthi ichophe ukwenzela ukuthi bese kungathi kuyavuka umsindo, kungavuka umsindo bese kusiba le mpi yona leyo mhlawumbe ngeke igciniswe impi yamanukleali. Kodwa-ke ukuya kwakhe uBiden kwenza ukuthi iRussia ingabi lesi sindo kumbe ibe le gunya elikhulu lokuthi iphezulu izibambile, yenza umathanda, yenza intando yayo. Ingachaya iUkraine nxa ifuna, ingachaya elinye ilizwe nxa ifuna. Kuyayethusa la ukuthi ibone uBiden esukuma esiyahlangana lala mazwe.
Siyabona njalo umongameli Biden esithi ele Russia lilakho
ukuhlasela inkundla zebulenjini ezemelika njalo lisebenzise izikhali ezingozi wele Ukraine. Ubona lokho kusenzakala yini?
Yelayo iRussia yakhona leyo fanele ukuthi ime icabange ukuthi xa izawuqalisa konoko iqalisa into eyazi ukuthi izayimela. Ngoba angathi ungakhumbula kuhle kuhle iRussia iyi-superpower of course, kodwa ke iye yaba kuma-sanctions, iye yaba ku-disintegration yona ngokwayo, idabuka naphakathi amazwe ayo ephuma. Njengakhona lokhu nje okwe-Ukraine ukuthi kudala yayiyingxenye ye-Russia, ngoba ayisikho ukuthi i-US layo kayilazo izikhali ila. Okukhona lapha ukuthi i-America iyabiyigwegwa ukuthi ibidubula ukwenzela ukuthi ibone ukuthi ho lesi sikhali sitshaye lapha sitshaya kanje, lesi sikhali sisuke laphana sisuka phezu kwemota enjani, phezu kwe-frame machina enjani. So ke mina nxa ngimuzwa nje etsho njalo uBiden ngiyamuzwa, kodwa ke uyabeloku egolomba ukwenzela ukuthi iRussia engxenye ize ibe enticed ukuthi isebenzise isikhali engamelanga isisebenzise. Then ke angithi khona lapho mbona ngathi sokungaba lokuchitheka kwegazi okukhulu kakhulu, kodwa ke angiboni ukuthi izakwenza iRussia, izamele ukuthi izibambe yenze kona lokho eyanelisa ukwenza kathesi.
Umnumzana Rafael Mthombeni uhlaziya ezombusazwe. Seli kubonile na okusemaphephandabeni? INews Day ithi ibandla le-CCC likhala ngokuthi iZimbabwe Electoral Commission itshintshe uphawu lwayo kukhasi lokuvotela i-ballot paper. Inkundla yesayithi ithi ibandla le-CCC selethe seyizanu PF umlando wokuthenga amavoti eBinga. Kodwa abezanu PF bayakulandula lokhu. I-Chronicle ithi inkokeli yosiko isiveze ukukhathazeka okukhulu ngokubulalana mahlayana kwabasakhulayo osokubhahile. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi impi yeseCabo Delgado kwele Mozambique isibangele ukuthi inkulungwane lenkulungwane zabantu zivalekele imizi yazo. Umsakazo munye uthi njalo uZulu wele Sudan wamukele ngenjabulo ukwetheswa izijeziso zenotho kwamapholisa kulelo lizwe iMelika phezu kodaba lokwephulwa kwamalungelo kaZulu. Siziphethe ngodaba lweMelika. Amalunga eSenate izolo aqhubeke evivinya owesifazana onsundu okhethwe ngumongameli Joe Biden ukuba ngumahluleli wenkantolo yeSupreme Court unkosikazi Ketanji Brown Jackson. Amalunga amabandla omabili abalisa elamademokrasi lelamarepublicans ebebuzisisa uJackson ngezinqumo aseke wazethula enkantolo ephansi kanye lokuthi alubana ethe wahlangana lodabathize eSupreme Court uzaluphatha njani. Iparlamente ingampasisa uJackson uza kuba ngowesifazana onsundu wakuqala eMelika ukuba ngumahluleli wedale leSupreme Court. UJackson uzavivinywa okokugcina ileli dale namuhla. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Khanyisani Silwane Ncube.
Indima ankomo edlalwa ngamajaji iyindima ehlonitshwayo kakhulukazi iyindima egqamileyo, iyindima elesithunzi, iyindima edinga ukuthi loyo oyidlalayo kube ngumuntu olomqondo ohluzekileyo. Ikakhulukazi kulona leli lizwe esikhuluma sikulo eleAmerica, akusilo lizwe nje le judge leli esidinga ukuthi sibe lalo, akusilo judge nje kodwa kuli judge eliza kungamela inkantolo enkulu kulazo zonke eUnited States of America, lokho esikubiza ngesilungu ukuthi Apex Court. Ngaleso sizathu ke ngicabanga ukuthi ama senators ahlohla ujaji ngemibuzo balezi zathu zonke balengcindezi enkulu kakhulu ukuthi baphume lo muntu olungele ukuphatha loyana umsebenzi. Sike sabona ukukhathazeka malungana lezenkolo yakhe ujaji loyana, sike sabona kusiba lokukhathazeka malungana lendlela abhekisisa ngakhona laba abahlukumeza izingane ngokocansi, kungathi kuba lokuthandabuza. Kodwa ngicabanga ukuthi ekugcineni okumqoka kakhulu ukuthi balengcindezi yokuthi bathole umuntu onguye ofanele ukudlala le ndima ngokuqondileyo.
Alubana ethe wakhethwa mpela, ubona kuthumela mbiko bani lokho ebantwini ikakhulu abamnyama?
Ngicabanga ukuthi kuzaletha intshukuntshu, kuzaletha ingwabingwabi, kuzaletha ithemba ikakhulukazi ebantwini laba esibabiza ngokuthi ngama-minorities, ngathi zabantu abamnyama labakwezinye izizwe nje ezehlukahlukeneyo kodwa abawela ohlangothini lwalokho kubizwa ngokuthi ngama-minorities. Akuzi ukuletha ithemba kulona leli lizwe lase-United States of America kuphela kodwa ngitsho lasemhlabeni wonke jikelele, abantu bazaba lethemba babone ukuthi lento singenzakala, lento yinto engaphila ibonakale ukuthi ngempela iyaphila njengalokho idemocracy yase-America isibuvezile lobo bufakazi. Singakhohlwa futhi lamazwi ka-Obama ngemva kokuba ekhethelwe ukuthi abe ngupresident onsundu we-United States of America, ukuthi wathi yena labo ababengathi bayakuthandabuza, laba ababengathi bale mibuzo ngokuthi idemocracy ye-America iyaphila ngempela, impendulo yenu nansi. Wake ngokufanayo futhi asingakhohlwa ukuthi umama lo akazenzeli yedwa isinqumo khona le-Supreme Court, kuya ngokuthi bakhona yini abamesekayo, ngoba ekugcineni into ebalulekileyo ukuthi i-majority ithini kuma-judges ayi-9 wonke ase-Supreme Court.
Ubona esiba khona yini ama-Republicans Ncube azavota ebambane lama-Democrats bevuma ukuthi uJackson abe ngumahluleli?
Kunzinyana Nkomo ukusho ngesizathu sokuthi into esiyibonayo lapha e-America okwamanje ukuthi kulalento abayibiza ngesilungu ukuthi i-polarization edlala indima enkulu ikakhulukazi lapho okuyabe kuvota khona ama-politicians. Into engayitsho nje kuphela ukuthi ngicabanga ukuthi ibandla lama-Republicans balayo futhi ingcindezi kakhulu ukuthi bengabonakali njengebandla elicwasa noma ngathi ibandla elile ketabechavi makusiza odabeni oluphathelene labantu laba ababengakhangelelwanga ukuthi babe ngabantu ngezikhathi lezana ezedlulayo. Siyakhumbula ukufika kwabantu abamnyama labanye abantu ngaphambilini ababengenziwa bantu khona lapha e-America, ababethathwa njengempahla ngoba babeyizigqili. So ngicabanga ukuthi bakhe isithombe sona leso esizanikeza abantu ithemba lokuthi ilizwe leli ngempela kulilizwe eliphilileyo lapho kule democracy ephilayo khona. Ngicabanga ukuthi ingcindezi yokwakha leso sithombe balayo abebandla lama-Republicans. So ngicabanga ukuthi lakho kuzadlala indima enkulu khona lokho.
Umnumzana Khanyisani Silwane Ncube ucubungula ezombusazwe. Ebezihamba phambili Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi uzulu weZimbabwe kumele ebambane ekhulekele ukuthula namuhla phambilini kwama-by-elections ngomgqibelo. Abezanu-PF bagqiba umkhankaso okhetho ngomhlangano ozaqhutshelwa eChitungwiza ngumongameli Mnangagwa. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uza kuya eEurope namuhla elanda umhlangano weNATO ozahlaziya udaba lwempi yaseUkraine. Kwanele likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungami Linkomo.